Isimemezelo sikahulumende lesi sesitshiye iningi lithidibele. Kodwa kumphathintambo ogatsha olubona ngezentuthuko yamabhizimusi amancane unkosikazi Khumbuzo Ntshavheni uthi leli linyathelo liqakathekileyo ekulungiseni ukulwisana kwezizalwane zakwele South Africa eza kwamanye amazwe kubangwa amathuba okuziphilisa.
We as a department we are going back and check within
umthetho esiwufuna ngoza kwenqazela abakwamanye amazwe ukwenza amabhizimusi amancane esifuna enziwe yizizalwane zakwele South Africa kuphela.
We're going to engage with cabinet to say cabinet if we're not definitive there's going to be a problem.
Unkosikazi Ntshavheni uthi kuzasungulwa ugwalo lokubhalisa bonke abanamabhizimusi amancane kucaciswa ukuthi bangobani babuyapi njalo benza bhizimusi enhloboni. Le yinto athi zasiza kakhulu nxa umthetho wabo lo ususebenza. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Samantha Dube wathi ngokuswela umsebenzi kwele South Africa wafundela ezokulungisa inzipho kanye lenwele. Okwamanje le bhizimusi lakhe lincane lapho afundisa khona abanye ukwenza imisebenzi efanayo. Yena ke uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu ikumbulala lezihlobo zakhe zonke eziphila ngemali ebhizimusi lakhe leli elincane.
Kuzosho ukuthi abafowethu nabodadewethu engibabhekayo abafunda nabangasafundiyo kushuthi sokuzomele bangasakuthola ukudla bangasaqhubeka esikoleni. Ubaba wami nomama mlayo embabhekayo ekhaya sengizahamba nami ngiyofika ngibe umthwalo kibo sonke sesizohlupheka. Abantwana laba ade sebethole ithemba ngami nabo sebesilabezaselala ithemba.
Enzikini edolobho leGoli lemalokishini abalisa Hillbrow Beria leUvel kugcwele phama abeZimbabwe abathengisa imibhida, impahla zokugqoka, abagela inwele lokulungisa ezabomama kanye labapheka ukudla emakhitshini amancane. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimo imbokodo lwela amalungelo abomama labantwana unkosazana Victress Mathutu uthi bethuswe kakhulu isimemezelo sakhulumende lesi ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi imisebenzi kayikho nokuthi amabhizimusi amancane la yiwo omama abaningi beZimbabwe laba kwamanye amazwe abaziphilisa ngawo.
Thina njengenhlangano sigqugquzela kakhulu ukuthi omama abafunde ukuzimela, bafunde ukuzenzela amabhizinisi, beqale ukubona la amabhizinisi amancane. Amabhizinisi njengokuthi bathunge, bathengise, bayenzeni. Nxa bengasavunyeli ukwenza lokho, kutsho ukuthi le mizamo yethu yokubagqugquzela ukuthi abaqale amabhizinisi amancane lapha eSouth Africa angeke isasebenze, izoba yize, izophelela emoyeni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa layo elwela amalungelo ezalwane zeZimbabwe umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi bafuna uhulumende abaphe ithuba lokwethula imibono yabo ekubunjweni kwalomthetho ngoba kabakuzwisisa ukuthi uhulumende uzawehlukanisa ngazizathu bani amabhizimusi phakathi kwabantu bokuza laba kwele South Africa.
Ikakhulu indawo zokudla babe bevula lapho kuhlala khona izalwane zaseZimbabwe ezilokudla okuthize ezikudlayo. Endaweni zamasaluni umuntu ophakathi kwesaluni kasiboni thina kuyinkinga ukuthi umuntu wangaphandle asebenzise saluni kumbe abe le business elisaluni.
Umthetho okhona khathesi kwezokusungulwa kwamabhizimusi kwele South Africa wethula imali okufanele abakwamanye amazwe bezelayo elizweni xa befuna ukuzosungula amabhizimusi. Le mali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye amarandi ibhekiswe kumabhizimusi amakhulu hatshi amancane. Lomthetho kawutsho lutho ngalabo abavele sebeselizweni abaqhuba amabhizimusi amancane agoqela amavinkili athengisa ukudla emalokishini. Lokhu yikho uhulumende athi ufuna kulungiswe yilo mthetho ongakaziwa ukuthi uzavuthwa nini uqale ukusebenza nini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.